ayatshiyana ama-toxicology kwetha isikhathi amanye athathi amaviki athathi iviki yonke engingabi khona
singathi khona kulungiswa khonapha eZimbabwe kumbe kumele uhanjiswe kwezinye indawo
ayatshiyanaamantu angalungiswa lapha kodwa amaningi ayenziwe e-South Africa
singathi anjengawaphi ikakhulu nxa sikhuluma ngakhonokho babaswati
i-toxicology kanene ingaba i-toxicology ekhangele ukuthi umuntu udleni leyo ivame ukuyengenziwa lakhona kwezimbabwe but lekhangele ukuhlola igazi ukuthi kulama-chemicals anginjani egazini ivame ukuyenziwa e-South Africa
singathi-ke nxa kusenziwa e-South Africa lakho kuthatha sibi amalanga athize sibi
ya kuthatha isikhathi asiyonto ephangisayo
ye singathi-ke kodwa nxa sibekhangela khonapho-ke egazini bedinga ama-chemicals bajala ukubamba anjani khonapho
okuvamileyo ukuthi bakhangela njengokuthi umuntu ubenatha amaphilisi ukuthi umuntu ubenatha amaphilisi awe-b p kumbawani so bayakhangela umuntu amaphilisi e-b p ukuthi level eyakhona inganani phakathi egazini ngakukhona abakucabangelayo lakho babe betageta khonaokho abakucabangeleyo ukuthi lokho akufanelanga kube khona kukhona ama-levels akhona njalo i-testing yakhona i-stepwise ungafika lokuthi lakukho sidinga okunye yikho kuthatha isikhathi eside
nxa umuntu kumbe sithi angahlatshwa ijekiseni ngabanye abantu bemhlabe okunye okuyinto okuthize kuyabonakala lakho nxa bangakucubungula kuhle
nxa bekwazi ukuthi badingani bangakubona bakekuhluphayo ukuthi nxa ungaveli ungacabangelanga ukuthi kuyini okudingayo kungahlupha bengehluleka ukukubona
singathi kumele ube lesazela kuqala
ya ngawo lesazela njengoba sisho ukuthi nxa umuntu le-overdose yamaphilisi sithi kumbe ama-pain killers then uyakhangela ilevu yama-pain killers egazini ukuthi inganani ngoba uyakwazi ukuthi umuntu wena unathe amaphilisi la nxa ungakwazi ukuthi unathe waphi kuyahlupha ukuthi ukwazi ukuthi uqalisela ngayo.